Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngibonge lami uThandono Kawande obesifake indaba ngolimi lwesishona. Lingalibuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-16 lwezi 2022 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kazange amtshele ukuthi ngubani owamithisayo. Silengxoxo laye
ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wawekile esesithwele wangitshele ukuthi uzithele but ukuthi umithiswa mbanja uthola kholwaakwa.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumi lane 14 ufuna ummeli wezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Sikhala laye akhululwe.
Politically abantu laba bayakwazi ukuthi bazeze bemsulwa ezimehlweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe.
ELeRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba kwele-Poland elilunga lomanyano we-NATO osekungabangela ukuthi amabutho amanye amazwe angenele kumpi yele-Ukraine.
UBiden ukhanya ngani njalo sekhulile, ezinye izinto kasazicabangisisi, i-mental capacity to understand the catastrophic result that can come out of this.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kayizange amtshele unina ukuthi ngubani owamithisayo. UConfidence Msimanga ubelethe kuhle kwathi ngemva kwamalanga amathathu esekhululwe esibhedlela sempilo Central wasebhubha kungazakali ukuthi ubulewe yini. Ubekwe ekhaya likanina esigodini ngesonto. Unina unkosazana Precious Msimanga usesele enakekela amawele la emzini wakhe emakhokhova kobulawayo. Ugeina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe loMasimanga othi uConfidence uze wabekwa engakhulumanga ukuthi uyise wamawele ngubani, ngalokho usedinga uncedo lokondla abantwana laba.
Ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wawekile esesithwele wangitshele ukuthi uzithele but ukuthi umithiswa mbanja uthola kholwaakwa. So ngasenza ukuthi akungcono ngimgcine kunjani, ngingatshoni ngimthingela kumbe ngimpopothela, sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu. Ngasengimdingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayihlolwa ayibhalisa. Ngasekhaya esiyabhushi nasuka khona ngale esevuvu inyekakha into i-B P ngabuyela ngathi abobulawayo ngazothola ivocha kucouncil. Wahambe emzibikazi ekliniki bamtransfera to impilo basebesithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazangaye kulebha kodwa wazangaye kulebha sewazilela.
Ubese le nyanga ezingaki ezithwele?
Bekumele abelethe mhlaka 20 November basebe-operate mhlaka-1
udubo
November
ngenxa yokuthi bevuvuka inyawo.
Bathi i-GP singalimaza abantwana or ilimaze mina, so basebesithi i-best option ukuthi bam-operate isikhathi sakhe sokuhelisa.
Wasebelethe?
Wase-operatewa ke wenziwa kahle i-operation zamgcina 3 days khona ngale sempilo. Wazophuma esibhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi, udokotela sewathi function yakhe ezakashi azange lenkinga ngoba la bazanga abathumbikanda kumbisisa ubushungu hayi but phezwe eke ngabhubha ngalo akho ngintamba manje yabulezi nocathula uvaleke uphele umoya nje so no way angaziwa hamba njani papa samthatha samfaka emoteni sahamba naye empilo singene egedini lempilo ibe lawo abethemi lapho aphana azakathula i-treatment
manje bahlola yini odokotela esetshonile ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo
bahlola manje sathi sesidinga ukuthi basichasisele kahle sababona ngoba babhale isikhasa kwamanje ukuthi thina sisi-understandi kahle kahle kine asi-understandi kahle nje ukuthi bangathi kuyini
hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo abantwana-ke banjani ngaba yini
ngamankazana bona abantwana bazithilele ngamankazana
awu bakithi kulabanye abantwana wena mamsina
ngilayo u-SIT esikhathesi beni nabayi-2 kuphela ngilayo u-SIT esikhathesi omncane la
kuyini usizo ongalucela ebantwini abantu abanganceda ngalo
iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathamba athengele i-9-1 yabantwana leyo nami nje ukuthi ngidle ngoba bengizithengisela phandle ngithengisa amatamatisi manje sekuyabanzima khathe sengikhaya abantwana ngapha lo kudla endlini imali yerenti lalo mina isikolo next year nalo graduimente ku-CDA so ngapha sengikhayele laba abancane langapho ukuthi ngikhayele ukuthi ngiphume phandle ngiyethengisa kusavunzela ngikwazi ukuthi ngizenze
ungatshela abalaleli ukuthi utholakala kuziphi inamba uzikhulume kabili lezo namba zakho
ngitholakala ku 0777 400 509
so phinda njalo mamsimanga
0733 400 509
alo-ke ngunkosazana Precious Msimanga obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Jamisa uthi lanxa esemukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumilane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikhala laye ukuthi akhululwe abasekeli be-CCC laba bakhululwe inkantolo ye-High Court nge-bail izolo kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga phose ezinhlanu ezedluleyo ndawonye lamalunga edalela ephalamende amabili umnumzana Godfrey Sithole lomnumzana Job Sikhala. USithole yena ukhululwe laye ngebail ngeviki edluleyo. Abantu laba babotshwe ngonhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Ibandla le-CCC lithi abalokhe bevalelwe ngusikhala lo-Felix Biri yena oyekhululwe nge-bail kodwa waphindwa wabotshwa ngeviki edluleyo. UChamisa uthi usikhala laye kumele akhululwe ngokuphangisa. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuhlukuluzwa kwama-political prisoners kuvele kunjalo Ntungameli. Ngingakhuluma-ke muva ngathi mina abantu laba bafuna ukuxenga abantu ukuthi thine selikhuluma ezinye izinto ezingazi lokucabangelana phakathi. So yikho ukwenza kwepolitiki ngoba kuthiwa umuntu yi-political prisoner. Ama-political prisoners abisa ama-circumstances alabo ababe bekhethe i-judiciary ukuthi abe nenkulumo ayikhulumayo ebantwini kusiza ukuthi abantu besale bahlale besesaba. Njalo babe bekwenza njalo stegaji ngoba babe besenzela ukuthi abantu babonisise ukuthi bona yibo abakhetha i-judiciary bazakwenza i-judiciary yenze izinto ngendlela eziyabe zihambelana nokuthi ipolitiki yabo injani on the ground. So yiyo into esinxa sikhuluma nge-judiciary capture njalo sikhuluma ngu-political prisoners yikho esingukhuluma kulo ngoba mhlawumbe abantu abayibo kufanele ukuthi nabasejele babhadla ejele kababoshwanga ngoba yibo abaqala umsindo wonke umuntu wazibonela kusenzakala into eyenzakalenyasini ukuthi labo ababoshwayo ngabantu abanetaliyetha muva ukuthi bona babeqondwe bafika bahlukuluzwa nabantu esakubona kumabona kude okunye esakubona kuma-WhatsApp asonto efihlakeleni.
Sikhuluma nje kule qula le-Commonwealth eliseZimbabwe elilande ukuzehlola ukuthi ezamalungelo ziyahlonitshwa yini okungenza ukuthi iZimbabwe ibuyiselwe ku-Commonwealth. Abanye bathi abakhululiweyo laba be-Triple C uhulumende ungabayenzele lelo qula, ubona ngani kulokuhambelana kulobudlelwano?
Uyahambelana inkulumo ngokuthi laba bantu ngama-political prisoners, ngoba into naleyo engitsho ukuthi kule-political communication eyenzakalayo la. So politically lo okwenza okwenza kuvumelana khonokho yokuthi politically-ke abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bensulwa ezimehlweni abantu abangahlani lapha eZimbabwe. Yikho ngiqale ngoku-explaina nokuthi abantu laba baboshwe njani, ukuthi vele bona ngama-political prisoners. Ama-decisions aza kwenziwa ngenxa yokuthi i-judicial captured azaba ne-political connotation ekhuluma ngalokho ekhuluma ngayo. Kathesi kuyafakazela lokho ngibuza khona ukuthi ukukhulunywa le-Commonwealth, kodwa asikuthi abantu abanabala macala bese
usikhala ubona la ephuma maduze yini.
Umuntu oyi-political prisoner kuyadependa, ungahlala iminyaka, ungahlala izinyanga, ungahlala amaviki, ungahlala ilanga elilodwa, ungangangeni lesitokisini kumbe ejele kodwa uhiwe ngisho ikhotho. So kuyadependa ukuthi-ke lo onguye okhontrola ngobamba izintambo ukuthi njengoba sikhuluma nge-judiciary e-captured ufuna ube uphume kunjani, kodwa kusalayo uvele uzaphuma ngoba yena icala ezinayo.
Hello ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Amadolobho amaningi elizweni asethwele nzima ngodubo lwezidakamizwa. Kobulawayo kubikwa lolu dubo luyaphambili, njalo kubikwa sokutholakala abantu enzikini yedolobho abathengisela abantwana besikolo lezi zidakamizwa ezigoqela umuthi wokukhwehlela lempuphu ebizwa ngokuthi yi-crystal meth ngesiNgisi. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zithi labo abathengisa izidakamizwa bayaziwa nguZulu njengoba bethengisela obala emphakathini kodwa bengabotshwa. UGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udubo lwezidakamizwa asiyonto entsha koBulawayo, sike saba lodubo olubhadlileyo kakhulu ikakhulu eNtumbane, siphinde sibe lolunye udubo ikakhulu emalokitshini langangentshonalanga yedolobho lakoBulawayo, sigoqela oluvivi ogwabalanda laphana ufica ukuthi lalapha endaweni okuthiwa kuko-60 ngawusegwabalanda laphana abantu bayakhuluma ukuthi hhayi izidakamizwa ngisakavuke umchilo wesidaka. Kodwa-ke ungakunanzelela kakhulu laba bantwana abahamba ezikolweni esingathi ngama-school going age groups, iningi labo livamile ukuthi lisebenzise izidakamizwa ezigoqela imbanje, ezigoqela bona labo bronco, zigoqela ombarura kusehla kusiya khonale. So udubo lwezidakamizwa ludubo selubhahile kakhulu edolobheni lakwamanye nje amadolobho angaphandle kwaKobulawayo. So-ke esikwenzayo-ke njengenhlanganiso ikuthi silogatsha lwezabatsha abe-youth abayibo-ke abaqoqa imihlangano bekhankasela ukuthi abatsha bananzele ukuthi kusasa lisezandleni zabo, akumelanga-ke basebenzise lezi zidakamizwa. Sibe sisebenzisana njalo futhi labo lonzindaba ukuthi sipapathe besiveze sobala inhlupho lezi esihlangana lazo ezezidakamizwa, lokukhuthaza bona abazali, ngoba abantwana besikhuluma ngabo ngabantwana abasuke emizini etshiyatshiyeneyo. Kungumlando wabazali, kungumlando walabo abadala abakhangela abantwana ukuthi babakhuthaze njalo babatshengise indlela. So siyinhlanganiso-ke sivame ukuthi nxa sisemhlanganweni yethu sixoxisane ngakho khonokho, sikhuthaze la malungu ethu ukuthi abhodabhode ezindaweni ezitshiyeneyo eveza uhlupho lwezidakamizwa lolo soluthe lwathi chithisa kaKobulawayo. njalo ke sikhuthaza namapolice ukuthi nqa bethe umkhosi waba khona ngoba esijala ukwenza ukuthi kwakube lama demonstrations kakhulunga khala intumbane kube lama demonstrations amaningi izakhamizi ziphakama ziveza ukuthi lapho abantwana bathwele nzima kulabo mama ababathengisela amasikodla lawo ezidakamizwa kulabo mama ababathengisela izidakamizwa zizegcekeni njalo njalo. Kodwa ke amapholisa lanxa ayatshelwa esikhathini esiningi kwezinye izikhathi kawasukumeli phezulu okugcina kusenezikhamizi zicabange ukuthi mhlawumbe lazo lawo lawa amapholisa lesandla khonapho ku-6th Avenue ukuthi amapholisa patrola nsuku zonke kodwa esikhathini esiningi laba abantu abenza khonoko kababotshwa okugcina kusenza ukuthi izakhamizi zinakane ukuthi mhlawumbe amapholisa lawa lesandla kukholokho singatsho ukuthi wonke kodwa ke bakhona ngoba siyakwazi ukuthi ine-basket of ama-fruits vele abakhona amanye abolileyo. So ke siyakhuthaza ukuthi umphakathi usukumele phezulu sincedisane singumphakathi ukuze sinqabele lolu duvo olukhona sokuthelwa ticithisaka olwama-drugs ukwenza ukuthi abantwana bakhule baqeda izikolo bakhule babe ngabantu abazaba ngabantu abalekusase eqhakazekileyo.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa uthi lanxa besemukela inkulumo zokuthi leZimbabwe libuyiselwe kunhlanganiso yeCommonwealth, isiqubu esiphansi esenziwa ngaso siyasolisa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC ithi izamangalela inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo ethimphathelu emapholiseni ngoba linhlanganiso yangena ebulenjini becommission le ngokungekho emthethweni. Ithimphathelu yona ithi ubulembu bezek abuvinjwanga okubalula ukuthi umuntu azingenele santando. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njalo Studio 7 ogawule bengakhuluma njalo lo Joseph Achuba bengakhunjani nasithwele zima bemathebeleni ndawo bayakwazi imathebeleni zithwele zima emadorobheni emakhaya bengakhuluma njalo abadala laba bakumasaro bazivuselwa ilapho bathi ilizwe liright emathebeleni abantu badubeka abantu abasebenzi ngabe emalokitshini yemonto abantu badubeka nje hambe emalokitshini ngabo-10 wantani babehlezi emabrithini mhambe ngabo-5 zabontani babehlezi njani abantu bathwele zithwele zima emadorobheni apho nxa bogawule lo Joseph Achuba besithi ilizwe linje liright kwigawulekele khonoko abantu bechocho badubeka sabalandlala yanda nje churuchu mesechurochi zoro wanto chichabala kutla nyicho mbache kati ugaule wati gaule asi gumani na suku asu gaule umuto njani gaule ukole abantu wakini gaule tolela abantu gaule abantu sebe tini ngao gaule akutolele abantu gaule yegela ukumele abantu amanga zikurumele la kuisa ituwe yegela ukumele abantu ema topo na bada cha abantu wela sedi tani sine ma topo sedi tani hazedi tani lai foti sali foti la uti lasi chai lai se tu se
sarbonan buskutu sepe albinirela basa zabate albinirela lunko maZimbabwe amahle bantu abahloniphekayo. Lo mbono la bona abanye abantu bathanda ukuhlala nje sonke isikhathi bengaba-opposayo kodwa bengananzeleli ukuthi into abayi-opposayo kuyo. Ake sikhangelenini impilo esikiyo, sikhangele impilo eziphilwa ngabantwabenu. Kambe nxa ungathi wena ubona ukuthi abantu abaningi bayagijima bakhanye nempumalanga, wena uphambane labo ukhanye nentshonalanga, kukhona kambe ozakuzuza kanje ulahlekile. Ake sikhangeleni lapho kuyakhona iningi sikhupheni izani le embusweni bantu bezimbabwe ngiyalicela. Lezi ndaba zokuthi bezikhuluma ngamashona lamandebele into zakudakadala futhi ezingasebenziyo zenza ukuthi sicine singalamngqondo emele ukuthuthukisa ilizwe lethu. Sihlale kuphela sisilwa ngokonoko ukulwa ngemihlobo okuyikho kwenza amanye amazwe fice ephumelela ngcono okudlulathi. Ake sizameni ukucabanga bantu bakithi, yekelani imicabangweni le yabo madebele mashona mdakazi wabezi nangiyona yaqala umfana lwa aka
wangena e studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ye ayi mina ngisazwisisi lami nge United States ngokuthi yona uma kuyikuthi kukhali i triple C kuma kukhali uChamisa iyasukuma yasabela kodwa makukhala thina komthwakazi ayisukumi ayilaleli i United States so that is why mina ngibona ukuthi ilesandla esikhulu kakhulu kugugrawundi ngoba thina uma siqala ukuphakamisa isikhalo sethu segugrawundi ayivele ayisiphenduli iyophendula i triple C iyophendula uChamisa kuthi ukuthi i United States yona ngokwayo iyo errong khona la ngoba ithathi side why i United States ingangeneli endabeni yethu uma sisithi sifuna ukulungisa indaba yegugrawundi United States ayingeni ngani kuthi ukuthi yiyo eyayiphathisana lomgabe eyayibambene nomgabe besendi gugrawundi United States leyo yazi United States mina ngiyayenyanya that is why ngingafisanga nokuya kuyo ngiyayizonda ka ngiyalizonda kabile lizwele izwele liya ngizonda ukufa ngangifanele ngiye khona United States kodwa ngokubona izenzo zakona United States yabambana namashona ukuze iqedise izwe sakomthwakazi ye ngiyabonga
studio 7 studio 7 yabingelela abasakazi ukabahle ngibingelela ngumpande eplumsi ngibingelela kakhulukazi uDaino Saidi into ngimthanda wayezifunda izindaba ngizizwa different abantu bayamangasa kakhulu abakhuluma ngeMthwakazi Republic Party bethi ifuna ukuhlukanisa ilizwe hayi bantu bakithi sondelane eduze neMRP nizokwazi ukuzwisisa kahle ukuthi iyini yona nenhloso yayo iyini iMRP yayihlukanisa ilizwe ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ayihlukanisa ilizwe so mawukude nayo ngeke ube kwazi ukuthi kahle kwenzakalani ngiyabonga
salibonani salibonani ma VOA indebele amahle libingelela ku studio 7 lapho basakazi bonke nje lingabe lisiphathele imsakazo lapho ku studio 7 ngisithi salibonani libingelela nginithanda nonke ngoba likhethe imhlobo kunje nami ngikhuluma njengamanje kuyacaca ukuthi alingikhethanga ngoba niyayizwa le audio engishoyo lana mina into engayisho ngakhuluma kakhulu ngalaba abakhulumela izanu PF laba uchuma nalogawule lo masingabasoli laba bantu laba bafowethu masingabasoli ngoba laba bantu bakhuluma mhlawumbe into eyabibhalwe phansi ukuthi wena khuluma uthi wena ukhuluma uthi mhlawumbe umbhobho babe ufake endlebeni noma ngithi isibhamu babe sifake endlebeni ukuthi vele once nje phambuke khuluma nje into engekho bambonisa omunye abemkhombe ngesibhamu endlebeni omunye emkhombe mhlawumbe ngesibhamu emlonyeni omunye uyabe embambe ngekhala nyake ngizwe mayekhuluma lapho ugawule ngani unokuthikathikaza kancane kusho ukuthi uyabe sefuna ukulahla mhlawumbe amagama ngezinye indlela bengithi ndlulise nje khona lokho singabasola singabasoli laba bantu bayasetshenziswa ngiyabonga
phinda njalo futhi lilalele kuhle bantu besasekhaya igama lami futhi ngilishiyi ngumuzi khona uNkomo usuke ripanda kwakhona esigabeni sekajana ngaphansi kwentini mabhiwa ngiyatsho futhi ngiyamvumela ubudasi ujahalo othi yena wayeyiceyezano konke okwakusenza izanu uyakwazi and uqinisile kaqambe nanga la bantu banaba abahlala emapulazini abazithi ngamahoveti ayisiwo mahoveti wamambela ngamasela engamasela njalo ngabantu abasuka kumaseyayiwo abasuka kumaseyid abasuka kumapholisi ngikhumbula ukuthi uma njalo ngoba usotsha lona ngokwalo ambona ukuthi lingafikela kuze nezinto ezinjalo hhayi lokho kwenziwa ibanaba abantu embabiza amagama abo njangemisebenzi yabo yibo bathona bechathamisa abantwana babantu ezihlahleni bebafundisa umkhuwo ongasiyo ozokwenza mabuye kwaphila impilo ezimakakhulu emhlabeni kodwa bebasebenza benjalo akulalithi abalizuzayo nangujahu uyafakaza babe sidla imbuzi zabantu fo yena obathembisa khona obanika khona yikuphi uqinisile sibili yikho lapho kufeka khona ilize lasekhaya lezimbabwe lifuna singabantu banabo abazithi bona sebengozani PF kodwa bengasozani PF ngezehluleki ezehluleka emini ilanga lishisa zehluleka lezi zehluleki zehluleka emini wehluleka khona lokuthi avuse umuzwa wakhe kodwa amandla okuganga kulawo ngiyabonga
lathi siyabonga. Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, eleRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba kwele Poland, ilizwe elililunga lomanyano weNATO, osekubangele ukuthi amabutho amanyamazwe awenhlanganiso le eNATO engenele kumpi yele Ukraine. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi uhulumende weRussia uthi lokhu ngamaqhinga okumninda ngodaka ukwenzela ukuthi impi esaqhubekayo ibukeke ikuzinga eliphezulu ngoba iPoland lilunga lomanyano weNATO. Elemelika kanye lomanyano lo libikwa lisithi lisahlolisisa lolu daba. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Number one, into leyi okuthiwa yenzakele ePoland ayikabi leproof etshengisa ukuthi kuliqiniso lokho ukuthi kwenzakele. Siyakwazi ukuthi iNATO ifike yakhuluma ezinye izinto ezi-fictional, eziyi-story, ukuthi take for example bathi Libya baya enforce no-fly zone ukuze beprotecte abantu. Kuyikuthi bona babefuna ukuthi bekhiphe or bebulale uKadhafi. Base behamba e-Iraq bathi kulama weapons of mass destruction, kuyikuthi bafuna ukuthi benze okunye including ukulala uSaddam Hussein. And khathesi nxa bekhuluma ngokuthi kule nto enjalo yenzakele ePoland asela qiniso ukuthi yikho yini kumbe kuzindlela zokuthi beqalise enyimpi ukuze beqalise ukuthi bona njenge-NATO be-attacke iRussia, which is very dangerous. I believe ukuthi iNATO kufuze ingaqalisi ukuqamba amanga, njalo ingaqali ukuthi izame ukwenza ekwenze emazweni lawa njengabo Libya labo Iraq.
Sikhuluma nje eleRussia seliphikile ukuthi sehlakalo lesi senzakele. Ubone ngani kuhamba njani lapha njengoba iqiniso lizavela?
IRussia ingabe ikhuluma iqiniso ukuthi abakwenzanga lokho njalo akwenzakalanga. Njengoba sengikhulumile ukuthi hayi, iNATO ayisiyo inhlanganiso yokubumba ipeace yomhlaba, inhlanganiso yempi, inhlanganiso yokulwa lamanye amazwe, inhlanganiso esetshenziswa kakhulu ngele America ukuthi ilwe, ichaye, idelele, ihuquluze even umnotho wamanye amazwe. So iRussia ingabe iqinisile ukuthi hayi ayikwenzanga lokho ngoba iAmerica ifuna ukusebenzisa izinto lezi as a justification to start impi against iRussia, which is really dangerous. I think uBiden kufuze ekhuzwe, and uBiden ukhanya ngani njalo sekhulile ezinye izinto kasazicabangisisi. Amboni ukuthi usesele capacity, mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this. Njalo iPoland akufuzanga ukuthi iqamba amanga igcine ifaka umhlaba kurisk.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwele Bilitani.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Yebo, isikhathi iso esesidliwe ngumakidi, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Uthi kazange amtshele umntwanakhe ukuthi ngubani owamithisayo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalichumilane, ufuna umeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikala laye akhululwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.